Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wona mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourist.
Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba-report cases abo awe-violence. Njalo akhe abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa, ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama. Ukumele banzimela abana bahambe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezishiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo ese-Gaborone kweleBotswana.
ELeBotswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela uqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa eleBotswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 alikhuqwanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo yezempilakahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathela thethu ngamazwe amaningi awukuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo yezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu iJackson zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Afrika ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okunhlanganiswa yabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi uqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Okuqalinye i-variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibili sokungahle abantu babe matasatasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
Uchuma uthamazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe linye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila la laba abantu abavala amaboda bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethola ukufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngapha.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Mnumzana Ridol Morio olemkambo kwempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqakathekile ukuthi inkokheli yamazwe angezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezu kodaba lolumo.
Kulu sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina nje ama-exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani. Umsebenzi woku-exporter ungami. Isikhalethe uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki. ELeBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo le kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela uqhamuka kohlobo olutsha. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSaron kweleBotswana.
Langa sebe izigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebe hlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebe hlatshwe amajekiseni omabili sebe izigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela haloludaba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela as a 16 days of activism against gender-based violence. Lonyaka lezinsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World and Violence Against Women Now. Umeli we-Norton edalela eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender-based violence.
We talk about the girl child event. What about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to do it once and for all. Because women too have become abusive in many ways.
Ibala elithi gender, ngalisho abesifazana kuphela, lisho abesifazana labesilisa. Sikhuluma ngomntwana oyintombazana sikhathi sonke, umntwana ongumfana ke. Umntwana ongumfana laye uhlukunyezwa sikhathi sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyePhadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba report ama-cases abo awe-violence. Njalo abane ngibale nhloni zokureporta ama cases anje ngokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama kwabaningi umuntu uyabanzimela abana abahambe bayobika uhlupho olunjengana nalolo and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancedise.
Isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esikristu eyeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyukuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda. Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana. Kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini. Asazi njalo but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesiNgisi unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba koBulawayo uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana nabesilisa nabesifazana.
Ngaba lenye iseshini lapha de ngikhulumisana khona nabantu nje kucommunity athi kungobaba nabomama obaba babekhuluma sithi kulabo baba abahlukunyezwayo. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngobomama. Bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwamanye abasincisha even amacansi. So yena lana kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hayi thina okwenze ukuthi senze njalo. Indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla izinjalo zingahambi endlini. Abantwana ngabanakudla abantwana baxothiwe baxothele i-school fees. So vele nxa umama ene-stresses endlini akulanto ehambayo. Umama babesitsho njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kunsukwana esanda kwedlula umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ningumevis Gama.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umunicipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi ukuthi izibi zona zibuthwa qo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokitshini ayakhelwe phezulu abalisa eJacaranda kanye leSpringbok zithi zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekubafake engozini nokubamba imikhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi. Umasipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimota zokuthwala izibi. Unkosikazi Siduduzile Masilela umhlali weSpringbok uthi bathwela amagabha avuzayo.
Sihlala singela manzi, amanzi akhona ayahlupha. Uze kuthiwa amapipe adubukile, lithi namhlanje amanzi ebuyile, ntambama amapipe asedubukile. Yebo ye, njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amapipe ethu angabe edutshulwa ukuthi umuzi wethu sumkhulu, amapipe aphansi mancane. Ngakudala ngesikhathi sikaSmith idorobho lingcolile, lingcolisha ukuthi izinga zivuthwa ngendlela eqondileyo. Asazi ukuthi kwenzakalani ku-municipality yethu.
Umnumzana Methuseli Moyo, omunye umhlali weSpringbok, ugcizelele wathi ngokhulu ababhekane lakho.
Ivare Gwanda, Denanstad, 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 Amabhimu, 3 weeks, Engatora, 2 weeks, kwezinye indawo, amanzi, iphisimu, kanye ngomnyaka.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelwe lolu dubo lusalungisiswa.
Eskom it's a long outstanding problem. However, works are underway. Wakona abantu asebe connectedwe ipiping kuba ngakhala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zijinjile. Siyaxolisa ezakhamize.
Bona ngedlulileyo umasipala uthe ngemota yokuthwala enhlabathi tipha obekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethengwe khona. Okwamanje umasipala uthwalelwa izibi izimota azibhadalayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ekhuluma eselativia namhlanje unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba Secretary of State Anthony Blinken uthe ukuqiniswa kwezenhlakalo zebutho okwenziwa ngele Russia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kwemelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia okuyangena umhlangano wabampathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bunkel uthi amajekiseni akhona manje wokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba lamandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. Ubhangela utsho lokhu kungxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lephalamende yasekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-budget olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula loludaba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha ukusitelela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangelela ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokhu esithi phecelezi ngesilungu yi-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzakuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni ngathi amafoni layo athi sengani sethenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile network. Ozokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esithina ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo. i-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke i-budget laphana iba yisinqumo, ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leli sesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafikeleufika ezikolweni, kodwa babe nakho ukuthi baxhumisana nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Okwesibili engukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nje ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafitshane ukuthi uvele ngaze uzafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi ukuthi zomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nanku phela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi singusise kathesi singakangeni bona uJanuwari kuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kathi kungani singathi ibhajethi yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangathi kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusiba ukuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla zomthetho wezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi thina yi-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zahlukuluzeka kakhulu xa kuthe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalokho esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokungqongqoshe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khonalokho ngoba lezi izinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Sibanda ngalolu daba.
Le text itshengisela esingakuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonono weZimbabwe uyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi baziphandela. Abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayebe-charge ama-cellphone tax akusoze kushise ndawo ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa isithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabwean Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi. Ngomnyaka ka-2022 uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusandla kwethulwa nguhulumende othi kasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Sipongolobe olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sisadinga ukuthi sizwisise yonke information before start sazi ukuthi senzayo. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sisaphiwa azabalula sikwazi kumbe sisangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi cabanga ukuthi basesele-confusion abakabi leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakalani.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha ngukusenzela Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi ngiye ngakhona ukuthi ngiyene ma kusaphi ngithathe i-business permit angeke ngize ngi-25 million ngizoyithatha phi 5 million ngizasihambela ekhaya lini imbida kuyabe sokungasela ngenye indlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sengithi manje in those 2 months kumele ngiqale ukuhambisa izinto zami kancane sizifaya lokulufana ngikwazi ukuthi ngizihambele ekhaya. But unless and until kube leyi permit enzakwazi ukuthi ngiyi-aplayele ingivumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa I will stay. But ma kungakhona ngiye ngifoni waka wabona ukuthi uma usendaweni umuntu anginayo ukutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni nginikeza ama-terms and conditions zami elilandele lokho okuthiwe ngumnikazi wendawo. Kwasekade na bengakazi ukuthi sikuthi amaphemithi ayiwo asekhichiwe ukuthiwa simele siwayenze. I remember la sikhula vele omama bebe lamavisa beyenza amavisa ukuza e-South Africa. Ma kuvumele ukuthi ngibe le visa yokuthi enginikeza ukuthi after 6 months ye-expire yefika ebeyiseni sizohamba ekhaya siyowa-aplaya amavisa lawo ni ma kukuthi bethi si-aplaya ekhaya or si-aplaya la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa, uthi baningi abaza kwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalify. Yikho esithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilokho sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlamente. Lokho funa amendment yeparlamente kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna iParliament. Into efuna iParliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eParliament. Sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe la ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singakehlukani, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezijeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi lazo zivuthwa qo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.